Ukuthabalala komnotho sekuphoqa amantombazana ukuthi aziphandele ukuze athole imali yokuthenga indingeko ezifana lempahla ayisebenzisa lapho sesikhathini ngoba iningi labazali lingasebenzi. Isakhamuzi sensiza unkosikazi Matilda Dube uthi lokhu sekufake ikusasa labantwana engozini enkulu.
Kulama drop outs amaningi ezikolo kungenxa yani abantwana babe sebezithwele ezithwala esezenjalo. Isisu sakhona asikamnikazi esinye. Umuntu akhomba amadoda abe ngu-5. Ngabe umnotho wethu ukhona endleleni eqondileyo? Ngabe abantwana bayasebenza kumbe bahambe ezikolo bayephutsha? Kodwa kathi sibakhangelele ukuthi ezilongo nginejaha lami lamajaha angu-5 elinye izangithengela i-face powder, elinye ama-hello, elinye ngithengele lokhu. End of the day selesisu kasazi ukuthi esikabani.
Umqondisi wenhlanganiso yeLiseo Memorial Trust yona inengekela abantwana abaswelayo unkosazana Gugulethu Mkandla uthi abanye abasakhulayo sebethengisa lo chansi ukuze bathole ukuziphilisa.
Abantwana abanjalo bagcina sebemithi kumbe bakhona abanye ikakhulu labo bebehlala bebodwa bengabantwana ukuthi bayagcina bemithi ngemva kokudayisa imizimba yabo bezama ukuthi bazuze okuncane kokuphila.
Amazwi kamamkandla agcizelelwe ngunkosikazi Sethekele Jabangu, umqondisi wenhlanganiso elwela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abanye babo ngabasuka besiyathengisa impahla ezihlukeneyo, besiyathengisela abotsheketsha. Ma bebuya lapho ebutsheketsheni babuya sebengabantu abazithweleyo. Abanye babo bahleli nezisu abangazifuniyo ngoba nabo baba labo babantwana abazifuni lezisu.
Ukhansila kawa-13 eGwanda Mnumzana Miklas Ndlovu yena uthi kuyadinga ukuthi uhulumende ancedise izimuli eziswelayo ngokudla ukuze abantwana bengaziphandeli begcine sebesekele isikolo.
Ngaba futhi kuyavuma uhulumende avuselele lolwana uhlelo lwakhe lwe-GMB ukuthi lethe ukudla ngapha ebantwini ngoba heyi lokho kukhona ezitolo akuyadura okunye okumangalisayo abantu bathole nzima ngoba nxa ungathi uyakhangela i-20 kg iwo-180 khonale manje abantu ngeke bayikwanise.
I-Studio 7 ehlulekile ukuthola amanani kahulumende aveza ukuthi bangaki abantwana asebephume esikolo bengakaqedi lonyaka. Kodwa nake nesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawunga Nandoro ubike ukuthi abafundi abafika 10,000 bathiya isikolo ngomnyaka ka-2020 njalo kuphose ingxenye yabo bebezithwele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.